Hola mngela emoyeni ngenjabulo nguntungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yayazi iproblem kade sabayenzile bayenze ama primary relation abo abaseduze lokuhlala kwe-nomination court. So abazange bebe lesikhathi ukuthi belungise ingxabano yokungazwanani.
Abasekeli bebandla le-ZANU-P F batshengisela emahhofisini ebandlaleli besola ukufakwa kwamnumzana Shadrack Mashaya Mombe ukuthi amele isigaba se-Harare South kuKhetho.
Siyazi ukuthi ibandla le-ZANU-P F lingaphiwa wona la mapheji aphambili akhangelwa ngabantu. Angemuva kube sekuhlonywa thina abamabandla njengelethu le-MDC elikhokhelwa nguprofesa Richmond Ncube. Sithi siyakwazi ukuthi yibuqili obuzama ukwenzakala.
Inkampani edinda amaphephandaba kahulumende iZim Papers ithi izaqala ukupha amabandla ezombusazwe achiyeneyo imvumo yokuthi afake imbiko yawo yokudinga usekelo kuZulu sokusela amaviki amabili ukuthi kuyiwe kukhetho.
Kuqhamuka ukufuthelana phakathi kwabanqotshwa kuma-primaries awebandla le-ZANU-P F lawe-MDCT asebencintisa bezimele lenkokheli yalamabandla esithi sebehle bazixotsha emabandleni la.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo.
Abasekeli bebandla le-ZANU-P F abedlula amakhulu amabili lamuhla bagqaqele isigodlo sebandla labo betshengisela besola kufaka kwegama likamnumzana Shadrack Mashaya Mombo ukuthi amele isigaba se-Harare South kuKhetho. Amalunga la abethwele amabhakani amanye awo acela umongameli Mgabe ukuthi angenele kulolu daba. Kusenzakala lokhu inkokheli yaleli bandla ekudalele Politburo ibithe gwaqa phakathi kwamahhofisi la ihlaziya udaba lwamalunga akhonona ngendlela eqhube ngayo ukhetho lokudinga abazamela leli bandla. Lokhu kulandela imbiko ethi bonke abangene kukhetho bezimele kulandela ukukhonona lokhu sebezixotshile ebandleni. Yena umongameli Mgabe ukhuthaze bonke abakhethwe ukumela iZANU-P F ukuthi kumele baye esigodlweni sebandla ngolwesihlanu lapho azasungula khona umkhankaso wokhetho. UChris Kando Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nyongo Lonkomo waqala ngokumbuza ukuthi ukutshengisela kwamalunga eZANU-P F lokhu kungabe kusitshoni.
Lokhu kutshengisela ukuthi sokulamahlangothi kumbe ama-faction amaningi njalo ama-faction la ayakhula kakhulu. Lokhu nje bese kusenza kube worse ngoba sesibona indawana eziningi even ezimba ngaloku lo Mariyeni Chombo owayengu-former wife ka-minister uChombo laye uzama njenge-independent candidate.
Khathasikazi esizwe nalo oyabe le xuku lakhe oyabe efuna ukuthi ancintise umongameli Mgabe.
Yayazi iproblem kade sabayenzile bayenze ama-primary relation abo abaseduze lokuhlala kwe-nomination court. So abazange bebe lesikhathi ukuthi belungise ingxabano yokungazwanani. Kade ufuna ngabe ama-primary election bayawenza at least a week or 2 weeks before i-nomination court ukuze babe lesikhathi sokuqondisa nokulungisa lokhu okugobileyo ngokungaqondanga. Kodwa basuke baphanga bafaka ilanga lama-nomination court bangakenzi ama-primary election. Basuke ngasela sikhathi sokuthi balungise imboza leyo eyithi phekiwe. So mbona zani khona lokhu ukuthi yonke into nje yenze ngesiphangiphangi iye edale imboza nale esiyibonayo. Of course ama-faction angikhona phezulu ngala akakhanye kodwa siyakwazi ukuthi ama-faction akhona kule faction kamamomjuri lekamna ngigagwa kuyaziwa ngonke umuntu lokho.
Umnumzana Dumisani Nyongo Lonkomo yingcwethi ecubungula izombusazwe.